Uhlelo lwama Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besabe ngoba siyayazi imisebenzi yama Green Bomber kuma elections adlulileyo 2008 kuma elections adlulileyo 2013 siyibonile imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukuchaya abadala emakhaya ukuchaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO singathi yi reserve force nje yezano PF abantu abase nzisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe njengabantu abalandela ipolitiki siyakwazi ukuthi ama Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi iprogram esetshenziswe izanu PF kumbe uhulumende ngoba eZimbabwe kulento leyo kuthiwa yi-state party conflation okuthi ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngapi i-political party yezanu PF ime ngapi so ama Green Bomber ngabantu abangamalunga ezanu PF abaphiwe imali nguhulumende ukuthi benze imisebenzi yezanu PF uzathola ukuthi kusukusela ngo-2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi mbe i-democracy lokhu siya ispace yangibona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activist we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngeyinye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace sokuthi abantu bakhulume nxa ngathi ukucriticize uhulumende so into eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanu PF kumbe uhulumende wezanu PF ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama elections azayo aka 2023 aba ngama elections alodlame kumbe singathi Zimbabwe isisiyambijana isiya lokho singathi i military state uhulumende obuzwa ngamabutho uhulumende othi emadale kuma court kumbe ngathi inhlanga eziningi ningi zakahulumende sezibuswa ngamabutho so kunengi esikubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sisesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo ekhathi sokufaka ama Green Bomber zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama elections abuyayo ngama elections azabanzima kakhulu so lolu hlelo luhlelo abantu okumele ngathi bangaluthakazeleli kakhulu ngoba aluphongubuya nje lubuya esingathi kule context enenga kule sitshengisa ukuthi hayi izinto ezimabe lokho ezisiya zisiba nzima.